ngitsatsela akukhululu ukuthi ufike ungibhayithe phela ngiyamamela bafuna istaff samsimazwe ngikwazi ukhokhela aney'nkulumo zigcwelilizwe zaze zafere